kwesika zilungi mlambo ngihlala lapha eTexas ngilemuli labantwana ngabuya lapha eMelika ngo-1985
wavele usuyendile useZimbabwe kumbe uyendele usula
ngendele sengifike khona apha eTexas nabantwana ababili abafana
ngizwa-ke usithi wena selasungula inhlanganiso ungasichasisela ngamafitshane elinhlanganiso
i-organization yethu le sithi ngu-JB Dondolo ibizo layo nelikababa wethu owasitshiyayo inhlanganiso yaqalisa ngo-2012
layiqalisa ngenjongo bani
sayiqalisa ubaba laphana esedlulile ubaba wayethanda ukunceda abantu wasitshiya njalo lo msebenzi lo khonaphana adehlezi khona lo mama enyama yendlovu lapho esakhula khona sifuna ukuthi umsebenzi lo uye phambili siwuqedise ngoba kulo msebenzi omningi besisebenza nje khonaphana le university abathi yi-NUST ukuthi basincede ngama-research amanzi kwenzela ukuthi sibone ukuthi kulani laphana emanzini ngoba sifuna ukuthi sifake i-water filter yamanzi ukuthi sincede abantu
likwenza lincediswa ngabanye abakhona lapha emelika
ye basinceda sibili laba lapha emelika basinceda nje ngokuthi sometimes sifuna izinto ezincane njengezinto ezifana lezivalo lama-window lama-roofing ama-equipment lakho konke khona kukhanya esithi ngama-basic necessities ngoba kuyafunakala khona phana esibhedlela ekhaya
so likuhambisa njani na ekhaya nxa kukuthi selikutholile lolu ncedo
siye khona lekhaya lathi siye kubona ukuthi sibone ukuthi lapho umsebenzi lo uhamba kanjani sihambe lakho futhi kumbe sihambe sikushiphe kuhambe khona kuye singakhona lekhaya sabe silokufaka nje khona phana emsebenzini
linhlanganiso vele lisungule njengemuli yakwenu kumbe nguwe wedwa
imuli yakwethu ayisini ngedwa hayi sonke nje siyancedana ukuthi nje lathi siqedise umsebenzi kababa lo kube le clinic esebenzayo khona phana enyama yendlovu
wena labafo wenu
sibaningi sibili ifamily yethu inkulu kakhulu si-11 total yini ngikubona ukuthi uhambe kuhle sonke siyanceda nje ukuthi sibone ukuthi uhamba kuhle ngebizo likababa wethu u-JB Dondolo
ikho-ke ngizwa usithi wena lilomkhosi elilawo mhla ka-28 Ntulikazi ngowani lomkhosi
lapha mhla ka-28 siba lo mbuthano okubona abancedayo khonapha eTexas sibabonga ngoncedo ngoba basiphathisa ngomsebenzi wethu lo ukuthi banganceda ngaphi nasithi sifuna lokhu lalokhu into lezi ezincane esifana lezivalo lama-window lakho konke ama-paint ama-water pipes basinceda nje ukuthi bathi lathi silakho khonokho singakunika uhambe lakho ngosiye ekhaya uyefaka laphana uqeda umsebenzi lo so siyabe sibabonga khokho abakwenzayo ngoba kuyanceda kakhulu sibili even benika nje okuncane khonokho nje okuncane lakho kuyanceda kakhulu khaphana emsebenzini
lifuna ukubabonga ngayiphi indlela
funa ukubabonga ngokubapha imivuzo ama-awards sinika abayisikhombisa abagoqela Monica Johnson Leanne Locking Noah Makasa Colby Christina labanye abaningi
lahlangana labo ngaphi ukuze balincedise
sahlangana labo khonapha eTexas sibili saba ngabangane sazana okweminyaka eminingi kakhulu nabo babona ukuthi hayi lathi lapha ekhaya kulo mncedo so basinceda sibili kakhulu
ilizwi ongaliphosela kulabo abasekhaya njengehlanganiso wena njengawo okhokhelayo bemuli yangini ukuthi lincedise eklinika yenyama endlovu
engingakutsho hayi ukuthi thina lapha emelika asilikhohlwanga ubaba wafa yela sekho kodwa silesifiso sokuncedisa khona ngapho ekhaya sizoqhubeka siye phambili ngomsebenzi lo lithole izinto zonke lula lani khona ngapho
ufiselani abantu ngalesi sikhathi sokhetho
sifisela ukuthi kube lokhetho oluhle olulokuthula konke kube kuhle kuhambe kahle abantu bonke baphile kahle